Soku izika abdisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 Mukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Obulele abafika phose amajumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Silokudana kakhulu ngoba besilokhe sitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa, ngoba umnotho sokubona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena izi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la, ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lowo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, isinto esigcwele ngayo iclinic sevaccine, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane clinic uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuchiyeneyo.
Ukukhwela kwamacases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa silokudana kakhulu ngoba besilokhe sitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID yikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa amakhesi zayehla? Ngoba ama-mask be-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Lesi sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo ababe bakhangelele la amaklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela layaphezulu. Asephela ke ama-vaccine ngalolo suku. Kodwa kutsho ukuthi ama-vaccine asephelile, kodwa ngakutsho ukuthi hayi ama vaccine asase khona abantu asambeni siyehlala.
Usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukhuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle.
Ubha kwabantu angesi enani litansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu kathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifake engozini, kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bakithi abantu siyabacela bengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usobulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ubudlwangudlwangu obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafe kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigoqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubotshwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi umnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha, kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona. And njengoba sazi lokuthi iDurban yonangwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezi-invoti zisiya kwezinye indawo, so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yama-goods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula kumakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhala ukuthi very soon siyacanisiswa lama-refugees from South Africa engena eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kusiba labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungene kwamanye ama-provinces njengoba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC ezeregion esofuna ukuthi beyikhangelele, but ngilethemba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecele ukuthi akube lokuthula, akube lokukhulumisana, akube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abakuchothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungabaphendula sithini khona?
Ngabantu abahlala ngakona kulapho kuliwa khona eZimbabwe, asikwazi sikubona lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi e-South Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngombono wami, i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama laba bitshisa indawo zama-Indians. Ama-India azithi lapho ahlala khona kule business kulapho lapho ahlala khona, so nxa kusitsha kutsha yonke into. Sebedubula, bedubula abantu abamnyama, abantu abamnyama labo sebegeng against ama-Indians lamakhiwa. So nxa ukhuluma nge-peace come to Zimbabwe.
Ye, so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibili ukuthi kumele kube njalo kule South Africa?
Uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu. In any case South Africa leZimbabwe into one. Nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane, kuyadingakala ukuthi kube lo munye odwa hayi bo ake lihlale phansi kulungisa into le.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla lezanu PF sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho kuze amazwe maningi amazwe adiphenda ku-South Africa, but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa ngubani. Yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnango wakho, ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe. Ngizwile obaba omunye obukhuluma layo ethi kulokuthula. Ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba, ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy. Abantu beZimbabwe nje ungathi kulokuthula abahappy yini ekhaya. I think uba umnango wakho statement si-right, but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Cha khonapho baba Ngulube, cela ucace cha ngesintu sibili.
Hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu, siyayemukela, kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela. Umuntu olisela ngazaka delivering asithumele inkulumo yomfundisi, angathi kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe. Isela vele sisavele sikhaya ukuthi lisela loba ikhuluma into emnandi, siyathi hayi ikhulunywe isela lento singazake siyilandele.
Jula kakhulu kolapho
isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe. EZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe, ngabe kunje eZimbabwe, ngabe yole nto eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe, angathi ngawo amasosha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile. Inamba yakho nangithemba izabe i-more than 100 ngoba besikunamba besiku-72, but uyabona ama-bodies eDurban atholakala, but abantu abatholakala befika lapha ngabe benyathelana kustampet. Akula mntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisi, kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Usandra Nyaira intathele izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe nasemsakazweni owe Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelelwe ukungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentathele izindaba SMS Communication eHarare Polytechnic, unkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana, echazisa ngokubamazi wakhe uSandra unqoko ayenze lo Placidus Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sitrain ukuba ama-journalist. And uSandra eklasini sasibuyo sasingu-60, and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka. And engikukhumbulayo kakhulu uSandra ikuthi umuntu owayelembeko, owayethobekile, owayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry. And sisuka ePoli, she joined Ziana as a journalist. From there, next ngaba kwazi ukuthi sizimotare. From there, wajoina i-private sector media. And yes, uSandra, hey, was a determined lead and loved journalism.
USandra wabanjalo yintathele izindaba yesifazana eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo ayemncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi, but waye le nhliziyo eyendoda. Wayengena lapho kwakungangenwa khona, wayekhuluma labantu ababa esasesaba ukukhuluma labo, but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba kutraining yokuba ngintathele zindaba, ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintathele zindaba was not by accident, yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazange agcine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
Ngikhumbula ephuma eZimbabwe esiya UK, United Kingdom. Lapha umuntu ayethanda ukufunda ekhona ngale United Kingdom wayenza i-degree yakhe journalism gamanga khonapho waya e-United States of America and did masters kwase kusele ukuthi ayenze i-PhD and ngalokho engazingo Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula kwezindaba silahlekelwe ngempela
into engafuna ukucina ngaye ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esungusandla siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura omunye wabafunda lo Sandra Nyaira intatheli izindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili ubexoxa lo Prophetess Jeremiah we Studio 7 yaseBotswana. Ulayidoku kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. Elemelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini bezenza ibutho lakwele Cameroon bethole imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethulwe amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba le-The Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbengegwi utshele intatheli izindaba ukuba phezu kodaba lwe-South Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame oluzakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwase-South Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. Ele-South Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni wezansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Nkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho. Kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo. Umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo. Yikho kusikhathazayo njalo. I-situation esiyibona e-South Africa iphosa ifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumende siya ebantwini masikhangela eZimbabwe. Ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama elements awodlame le-criminality. Kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame. Into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo.
Mnumzana Moringai ulubona njani lolu daba wena? Hayi belangantsha o wabo maphosa okhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engibonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathwa iphambanise izinto ezinjenge-vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe nedlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. Zimbabwe, that's what they practice, but the government here in Zimbabwe.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi. Njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngitsho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhidliza lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosikolonayiza abelungu befaka le abathi democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika, ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba leyi asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-factional politics ekade senzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue leyi indaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime, and then kube lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peaceful. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo 94-93 bezama ukuba le-peace in South Africa. Wago lo msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi ubaba uZuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Moringai ngoye MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli seZaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Bebexoxa noNtuka Melikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua. Kulandela ukuqonga kwezehlakalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edalele parlamente abakumsebenzi wamabhanga ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye loRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2021, iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdato Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakoleji nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zendaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende kaOrtega lo Murillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolucuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende kaOrtega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000 kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga umanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula uhulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende kaOrtega loMurillo boyekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ubulele abafika phose amachumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.